Ya, into ekhona lapha ukuthi singakhangela idolobho ikakhulu iHarare neChipinge. Kule ndawo lezi esingathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphongunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Kugeleze kungena ezindlini abantu begcina kusikhathi kuthuma phezu kwemagala kufuna ukuyafika emadolo njalo le-drainage system ekhona i-very poor akusela drainage system esasiyibona kudala leyana so kugcina iy'ndawo zisiba flooded njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinkhaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu ziyabe ziphansi kakhulu izindlu lingana kakhulu amanzi angena ezindlini
manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi
ngeripoti esiyizileyo kuthiwa kulo ntombazana oyedwa osileyo kodwa kasikakhonfemi ukuthi kuliciniso na njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji osofa amatafula konke kuyabe kusemanzini kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe iy'ngubo zabamanzi kodwa singakhele kakhulu ofriji labo i-furniture lamasofa kungangenwa lizulu kuyawonakala kakhulu umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke abanye kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha
manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo
njengabantu abamela izakhamizi ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwanga yibo so sizazama ukuthi sibe sikhulume nabekhansili ukuthi sibone ukuthi ncedo bani abangalithola kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe nganeno babe sebebuyele ezindlini zabo kodwa uhulumende hhayi kasika akula ncedo esibizileyo siyewalinika okwakhathesi.